So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alinga livuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Esisebenza sisebandleni leMDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kowaye ngumholi wabahluleli uMnumzana Lukhuma Laba. Okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku.
So ulama capacities amaningi uyileader epolitical party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba ukwenza lokho njengegqwetha. So uvunyela ukuthi akwenze lokho.
Omunye wamalunga eMDC wayevalelwe okweminyaka eyisithiyangalombili ejele wathola umkakhe esemukile labantwana. Kambe waphambanisa na
ngokwesintu langokosiko lomshado ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini ma usithe bubini ubala izinto ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelayo.
Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakubulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Yona inkokheli yebandla leMDC Alliance ebalisa uMnumzana Nelson Chamisa ithi ayisoze isebenzise elinye ibizo elingayisiyo MDC Alliance. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba leDaily News ukuthi ibizo elithi MDC Alliance liyingxenye yeMDCT ngoba lasayinelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDCT uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Into esesikhulume saze satsha amazwi ngeyokuthi iMDC Alliance ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa achiya ebunjwe ngubaba uPresident uMorgan Tsvangirai owayengupresident weMDCT okwakuvezakala sobala ukuthi lowo mbuthano weMDC Alliance uzahlala ukhokhelwa libandla leMDCT. Ngakho kathesi ibandla leMDCT likhokhelwa ngubaba uDouglas Monzora asiphumanga kulowo mbutho. Sisebenza sisebandleni leMDCT lamanye amabandla asebenza ekumabandla abo. Kodwa nxa kusukuma isikhathi sokhetho sibuyela kulowo mbuthano weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu. So yikho kuzakwenzakala nxa kungavuka ukhetho kathesi nxa sisiya kukhetho olulandelayo sizangena siyiwo lowo mbutho weMDC Alliance njengokuvumelana kwethu njengokulobelana kwethu phansi. Akukho kuzatshintsha lokho kasoze sikutshintshiswe ngokuthi kulabanye abathi bangayenza izivumelwano sebevuka kusasa sebeze phulile bebodwa bengafuna ukulandela isisekelo sombuso. Ngoba lesi sivumelwano seMDC Alliance sabikwa saba yisivumelwano laso esiza kwahlulelwa imithetho yelizwe leZimbabwe iConstitution lamacourts. Yikho okwenzakeleyo okade kuphikiswana ngakho isikhathi sonke lesi kwaze kwafika ekuthini kwasala kungasela mbuzo besengasela kwaba ngakulande court. Ngakho ke siyakhokhela lo mbutho MTC Alliance.
Manje nxa kuyikuthi kuzayenzakala khona lokhu selibazisile yini abe MDC Alliance abayibo abasebenzisa lona lelo ibizo?
Asikho nje isidingo sokuthi sichaze kwabazenzisayo ababuza ukuthi imbuzi ngeyini bona bayibone iphakamise umsila. I-MDC Alliance ikhokhelwa ngubaba uDouglas Monzola ngokusemthethweni njengomkhokheli we-MDCT. Akukho nje singakuchaza komunye umuntu ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho.
Kuhamba njani ekukhankaseni liya khankasa kahle yini njalo kuyathembisa na ukubana lizanqoba?
Hayi, ukukhankasa siyakhankasa kodwa ikakhulu khathesi besisaqina ngokwenza ama structures awe MTCT ngoba side isikhathi ibandla lichithekile kusukela ngeCongress ka 2014 kuze kufike manje. Ama structures ayiwo agaya usekelo ebengasekho, ngakho yikho siphatheke ngakho kakhulu umsebenzi esingawo. Lizananzele ukubana izolo lokhu bekule Harare Provincial Council oyiwo umbutho omkhulu weprovinsi yaseHarare, okutshengisela ukuthi ama districts wonke asegcwele abantu asekwanisa ukubana enze iprovincial council. Lokho kuzalandelwa ke kusiwa kuma province wonke umeshinari kumbe umtshina wokugaya usekelo kuMTCT yizo istructures zeMTCT. Nxa zingagcwalanga, nxa zingasebenzi, kuba nzima ukuthi ibandla lisebenze ngoba ibandla lisebenza ngabantu abazinikelayo, abanikela isikhathi sabo, abanikela konke abalakho ukuthi bagaye ukhetho. Ngakho ikoqakathekileyo khathesi yikho esikwenzayo, sisenza nje lemkhankaso wokubana abantu bayirejista ukuyavota, kodwa ikakhulu sisaziqinisa njengebandla ukwenzela ukuthi nxa ukhetho lufika bonke abantu besezikhundleni zabo ukwenzela ukuthi sikwanise ukugaya ukhetho ngokweneleyo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMTCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Sokhamke inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe ngumnumzana Love Momaduku. Umaduku ngumkhokheli webandla eliphikisayo eleNational Constitutional Assembly eleNCA. UMalaba wasuswa emsebenzini isinqumo sedalele High Court ngoba wayesenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa uMalaba ulwisana lesinqumo lesi esithi kumele abuyele emsebenzini okwenze aqatshe uMaduku ukuthi amele emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Machoba Nancube. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba?
Ngiyayibona le ndaba ukuthi abantu umhlawumbe bangani badidekile ukuthi kwenzakala njani lokho. Ekufuze sikunazelele ukuthi uProfessor Maduku uligqwetha ule law firm yakhe ungilecturer, so ulama capacities amaningi, uyileader yepolitical party. Nxa esiyamela umuntu emthethwandaba kwenza lokho njengegqwetha, so uvunyela ukuthi akwenze lokho. Nje ufuze sikunazelele ukuthi amagqwetha ayalandwa ngabantu ama clients ezofuna usizo lwabo. So ngaleyo ndlela nxa kungela conflict wena uligqwetha uasesa indaba leyo ikhangeleyo, hayi uvunyela ukuthi umele umuntu. Angiboni ukuthi uProfessor Maduku angabe phambanise ngapi. Ngiyazi ukuthi abantu abakujabuleli bacabanga ukuthi uncedisa i-old order ukuthi iqhubeke, kodwa eqinisweni lokho akwenza umsebenzi wobugqwetha.
Manje nxa kuyikuthi uligqwetha umele umuntu webandla elingayisola kwelo zombusazwe, akula yini lokhu okuthiwa yi-conflict of interest ngesilungu? Ngoba umuntu nalowo ngaphandle komthethwandaba engxenye kwesinye isikhathi uyabuke wamuthi ulisela uyilokhu lalokhu, kodwa ubususiyamela njalo edale. Ukubona njani lo?
Ayikho inkinga baba Chris Gande. Into eyenzakalayo lapha yikuthi kwezepolitiki siyazi sonke ukuthi kulokuphoselana amazwi amabi ngenxa yokuthi yonivele njalo ipolitiki kobe sithi ingcolile. Kodwa nxa sokusiwa emthethweni, umthetho lendlela osebenza ngayo ulama principles, kulama rules, kulama legal precedents, kule ethics. So iethics ekuchoyo ukuthi umuntu ngeke umele kuphela nxa ule esithi conflict of interest le okhuluma ngayo kule indaba. As a lawyer, ayikho i conflict of interest angabe elayo unless eke wamela the other side ephikisana lalo asemela kathesi, yikho kungaba le conflict khona. Kodwa kwamanje ngiyibona
khona kuyenzakala yini ukuthi umuntu athi ufuna ukukumela, wena ubona ukuthi engxenye ngwelinye ibandla eliphikisana lelakho wena wale.
Eqinisweni okwenzakala ukuthi uclient or iclient iyo edinga igqwetha, not the other way round. Sizakhumbula ukuthi lo mnumzane uTenda Ebiti uke wala kakhulu lo governor we Reserve Bank uGideon Gono, besasebenza engufinance minister omunye engu governor we Reserve Bank. Kodwa ke bevela kumabandla atshiyeneyo, kodwa uthe sokuphelile lokho wabuya wamela njalo. So lokhana okunye imsebenzi etshiyeneyo. So umuntu nxa ethe wakulanda ukuthi ummele kungela conflict, umthetho uthi ufuze ummele.
Lo ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi ecubungula ezemithetho, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthoko komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela iCOVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekugcedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama khonapha emsakazweni
West Studio 7. Omunye wamalunga eMDC amabili ayivalelwe okweminyaka esithiyangalombili ejele wathola umkakhe engasekho endlini labantwana. Umnumzana Tungamira Imazogere uthi ufike emzini wakhe wathola umkakhe esemukile. Umazogere utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ubelokhu ethandana lomkakhe, waze waveza imfanekiso yakhe elomkakhe ayithatha ngesikhathi esejele. Uthi umkakhe wemuka ekupheleni komnyaka odluleyo. Kambe waphambanisa na umkakhe ngoba wayeselinde iminyaka eyisithoba minembili kusigwebo seminyaka engamachumi amabili esasiphiwe umkakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Yebo, khona ukuthi nxa omunye sevalelwe jele ebantwini abathatheneyo ukuthi omunye maye sevalelwe jele osala phandle uyakwazi yini ukumlinda omunye wakhe kweminyaka engazifika amachumi amabili. Ngokwesintu langokosiko lomshado, ma umuntu eshada lomuntu uthi ebuhleni lasebubini, ma usithe bubini ubala ezintweni ezinjengazona lezi zokuthi umuntu nxa engaye ejele uzohlala umelaye. So nxa silandela izifungo zomshado, yebo kufanele ukuthi umuntu lo bengaze jele lo munye selephandle oselephandle akwazi kumlindo omunye wakhe njengoba efungile mhlabe chata. Khona sokunzima ikakhulu kulezi nsuku esesiphila kuzo manje ukuthi uthole umuntu wesifazane mhlambe alinde umkakhe osejele kweminyaka yonke leyo, umkakhe azaphume impela mhlambe ngemva kweminyaka engamachumi amabili afike baphinde bafike baqhubeke ngomuzi wabo. Sokunzima ngalesi sikhathi samanje. And ngafuthi singasibheka makungenzeka ukuthi owesifazane zane nguye owoshiweyo, abantu besilisa angibaboni belayo inhliziyo le ebekezelayo, ngoba ukubekezela vele sikwazi ukungabantu kungokwabantu besifazane. Angibona abantu besilisa bengakwazi ukubekezela ukuthi ahlale iminyaka yonke leyi alinde unkosikazi wakhe ewotshiwe kweminyaka yonke engaka, abethi nxa unkosikazi ephuma aphume nje umyeni wakhe lokho esamlindile. Kuyinto enzima njalo engavamanga. Kodwa kwabesifazane ngicabanga ukuthi sokungenzeka ukuthi umuntu wesifazane amlinde umuntu wakhe wesilisa esethe wavelelwa ukuthi avalelwe entolongweni wesikhathi eside. Abantu abazisebenzisa impela izifungo zomshado ebuhleni lasebubini, ububi busuka sobukhona lapho-ke nxa sokusendaweni ezinjalo. Engicabanga ukuthi loba nxa sifunga sishada mhlawumbe into ezisuke zigoqelekile khonapha ekuthini nxa ngithe bubini ngibala lakho khona lokho ukuthi noma sumuntu sehlale iminyaka engako ngizakwazi ukumlinda nginjengomuntu wakhe. Khona akukho lula mpela, kodwa kuyenzeka
nxa sikhangela udaba olu
ofanayo sibona abantu abanjengabo Mandela labo wathe penduka evele jele wathi umnquzi wakhe wagcina usuchithekile kungakubangelwa yini ukuthi abantu laba bavele belakho kade kube ngabe ehlukanisa na
sakazi masikhangela abantu abafana labo Nelson Mandela owahlala iminyaka eminingi kangaka edlula iminyaka engamathuma amabili esentolongweni ekuphumeni kwakhe waphuma umuzi wakhe awusabanga usaqhubeka wagcina ngokuthi kube lesehlukaniso phakathi kwakhe lonkosikazi okunye ongibona ngani kuyimbangela yalokho ukuthi mhlambe lokunye kusuka kungasekho lokuthembana omunye uzabe ekhangela omunye lo kade esejele mhlambe abuye ebheke lo akade ephandle azivuze ukuthi kambe nalumuntu njengoba kade ngisejele iminyaka engaka ube lokho engilindile ngempela kusuke kusuka kuba khona ukuthi kungabi khona ukuthembana lapho njalo kwesinye isikhathi umuntu mayehlele ejele iminyaka eminingi kangaka kukhona okunye mhlambe ulesikhathi esiningi sokuzicabangisisa acabangasise impilo yakhe mhlambe acabangisise lezinqumo azithetheyo ngaphandle kokuthi abe sejele kwesinye isikhathi umuntu azabona ukuthi hayi ma ehlezi yedwa wabona ukuthi lento engayenzayo noma umshado lo engawushadayo akusiwo lo mshado ongilungileyo usethola isikhathi esiningi sokuzicabangela umuntu eyedwa njalo okunye futhi okwenzakalayo nxa abantu sebehlala isikhathi eside kangaka beqhelelene bengabonani kungabanga khona ukuphilisana njengobaba lomama okweminyaka eminingi kangaka khona engokwenzakalayo lo thando mhlawumbe ukungabonani lokho kuyalehlisa lo thando lokuthi umuntu athande umuntu wakhe ngendlela abevele kade ezamthanda ngayo nxa ngabe kade behlezi bonke
Unkosazana Victress Mathuthu ngolwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu abathathu bengabakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Leli linani eliphezulu nxa kuqathaniswa lamalanga asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amane lasithoba munwemunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kulabantu abedlula inkulungwane ezine 4,489 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isigilamkhuba isaziwayo uMusafare Muphananga weqembu lezikliwi elikhokhelwa nguMusa Taj Abdul udutshulwe ngamapholisa eHarare izolo walimala. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ugatsha lwezemali lwalondoloza imali engamabhiliyoni ayithobamunwemunye 9.8 billion ngomnyaka osanda kwedlula. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ingenele uStudio 7. Hayi, bantu bakithi, namoshi isikhathi. Mina kwami umbono bantu bakithi, when it comes to indaba zama-campaign la amavoti manje ka-2023, anakwena msayidi noma kungawina yiphi iphathi engasozano. Mina lesiyo ngitshela abantu bakithi ukuthi noma yiphi iphathi kodwa engasozano sinandaba nayo. Soloko singatshintsha nje impahla le esayigqoka ngoba bo-18 bantu babengcolileyo ezanu-PF. Jole nje enye iphathi nje, bantu kamthwakazi noma kungaba umthwakazi noma kungaba MDC Alliance, right? MDC chile zano into e-1, singenelani lakho lokho. Maphathi lokho mafika izolo sokuningithumane sikwazi lokuthi kuyaphi mani kuzosidisturba. Cela nje ukuthi abantu nje beZimbabwe siyapha kuba ngothathekile nesilandele into esingayalo uyaphi. Isikhathi sonke labo bantu abanefuvula amaphathi bebehlaleleni bengavula amaphathi. Sevula abaphathi ngokulanda ukhetho. Bonisa ngani ngabathengisa sento singayithemba sobathemba after ukhetho ka-2023. Siyathi iminyaka yonke le besikhampena besihamba le mthwakazi le MDC Alliance. Yo amaphathi labantu abahluphekileyo behluphayo izano bebotshwa senza bepuma manje bengena manje bepuma imthwakazi the MDC alliance yesu zaziyo thi ukuthi izazi silwele isikhathi sonke lesi bantu bakithi bengathi ngothathekile uma fika izolo sefika sokuthiwa sokuyo sokuzasondela ekhetheni la sefika kusiyenzeleni singumphakathi sikwazi lokuthi kakasebenzi nomphakathi bantu bengathathi bevotela abaphatha bangazi abangakabona lokuthi amingana akhuluma ngani baningi kulabo duma kulabo bani maningi kakhulu abaphatha sengene especially kwele phela amathebeleni semaningi kakhulu ngicela nje abantu bakithi ukuthi bangaphangulandela into abangayaziyo asikazi bala abaphathi athi abathengisi kuba abaphatha qondi lempi afuna ukusilwela na azosebenza lathi after ukhetho sesiyaqala ukubona ukuthi aright na leso sikhathi kodwa into engagqugquzela abantu bakithi asiphumeni kuzano le MDCT MDCT lezanga into eyi-one vele nje singakuvoteli lokhuya nanke abaphatha ayi-two asilwelile isikhathi sonke leso yosiyaze sibone into aminjani singarobeki singabe uthathekile ngoba sohlala sihlupheke impethu sonke sohlala sigcwele emazweni ma singaba singacabangeli thina kumele simeke sure ukuthi vele iphathi lezi ziyayikhipha mpela izano ziyayikhipha ngiyabona
vikelele ku-studio seven ontungabelinkomo sangazi bonke baka-studio seven okhuluma umdawini laphana etsholotsho kwesikhathi atekhulu isigaba ye labi ngithi ngibeke ngezisebathini khona lapha emzansi njengoba ngisemzansi ngiqale khona lapha emzansi ngikhompere i-South Africa leZimbabwe okwenzakala ku-health department yalapha e-South Africa uzwelimthize njengoba nje esenkingeni okuthi mhlawumbe engagcina la ephelelwe umsebenzi njengwalo owaleko laseZimbabwe la sagcina exoshiwe kodwa kungabi khona into eyenzakalayo oopolishi ntodo abayibo aba-exposa leyo corruption bagcina sebevalelwe kodwa ke ngenhlanhla lapha e-South Africa vele ngoba i-corruption yonke indawo i-exposwa izintatheli kodwa ezinye zezigcina sezisenkingeni seziboshwa kodwa lapha emzansi sibona ngathi hakwamanje izintatheli azikabi phansi kwengcindezelo endaka azibotshwa ngoba ekhaya ukuthi engakhuluma iqiniso uyabotshwa uyangena nje so siyibhekile ngabehlabovu ukuthi yona iyaqhuba ihambe njani ngoba i-ANC layo vele ngathi if uhambe nyayo lezanu ayikayibambi kahle indaba ye-corruption ukuthi sibone mpela iminista ingene ejele igqoka bo-overosa yelo hhayi ukuthi sigcine sesibone iy'ntatheli sezizwe eziyabe zikhulume iqiniso ukuthi ye lapha kuyawonakala sesizwe ezibotshwayo hhayi sibhekile ngabehlabovu le ndaba yona iyaphelela kumbi lapha emzansi kumbi izafana le yakhona lezimu opolishi lelo abayiwo bagcina sibeyiboshele indaba ngoba bekhuluma iqiniso boye khonapho labi isihlobo sami
sanibonani bantu bakithilinjani ngezindawo ngezindawo hhayi mina ngiyamangala ngempela ukuthi ngabazali babobani abathona bebuthanela umnankagwa bethi president umuntu oyenza ubandlululo ungaka kumbe abantu bathinte kababoni imidlwane layo izibe ngcono ngelilanga iyaze ithungulule ibone imidlwane iyaze ithungulule ibone kula bantu bathinte abemathebelele nje la abathona bethona bebuthelela umnankagwa manje abantwababo abala amapasipoti bahamba ngeganga emathebelele nje yonke akula mtolo lepasipoti imali ziyadliwa kakhula msebenzi abasebenzi ezindaweni zakibo khona ngapho ezibhedlela emehlweni abo ezibhedlela ngamashona ezikolo ngamashona yonke indawo ngamashona kodwa bona ababhizi batshona bebuthanela umnankagwa abantu abo bayahlupheka bayabulawa egoli ngakho kodwa bakhona abantu abatshona bebuthanela umnankagwa bethi president president mina sizwa abantu bekhala bethi umnankagwa umnankagwa kodwa abantu bakhithi lo ukuthi ongawabulileleyo mna angazi kumbe yidlala kumbe yisikolo ukuthi ungathola ubuthanela umnankagwa mpela ukuthi ngupresident ngapha abantu bakhala ngendlala balala bengadlanga balala bephuza amanzi abantu abakabasebenzi bafundisa abantwana bethengisa izinkomo izibaya zivalwe uzothi president umbhekile ukuthi ngumuntu owaqeda abantu bakini isitha sakho kodwa nxa kusiya kuthi izisu abantu ngangcono bedla inhlabathi dani ukuthi khona bedle lo mnankagwa emganwini kambeni umuntu wabulala abantu akangaka ngesikhathi sempi uhleka laye njani
salibonani mthwakazi omuhle salibonani basakazi bethu abasilethela indaba ilanga ukuphuma kwalo nokutshona kwalo hawu siyalithokozela hawu Gibbs Dube mkhulu lapho siyabingelela oPrince Gandhi lapho hawu omamhlanga siyalibingelela ekusikhalisayo kakhulu ukutshontshwa kwelitshe lisebhalagwe hawu lingazihluphi bantu bakithi kambe ilitshe bekuyini kunabantu abangaphansi kwalo ababulawa balahlelwa phakathi emgodini njengezinja kutshengisa uhulumeni wethu ukuthi akasizweli noma sinenyembezi noma ezama nokusiqilibezela ethi hayi kuyalungiswa sesifake ilitshe liyatyontshwa aqeda athule du ungathi akwenzakalanga lutho njengalokhu akwenza makubulawa abantu kodwa abantu besindebeleni bazabulawa kuze kube nini abanye abanye babulawa balahlela emgodini abanye baxoshwe emakhaya basihlele emagangeni nje uhulumeni wethu ugovernment wethu owe-freedom ugovernment wethu omele nga uwenza ngcono kulo government kaSmith ongenandaba nokuthi abantu beZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamazwe oyazi noma ungahamba liphi lizwe alikho ilizwe elingalamuntu waseZimbabwe okungajabulisiyo kodwa yena ujabulile ukuthi hayi usele labantu bakhe abamsupportayo kuphela okhulumayo enguAmbrose esigodini sikaBhango induna eCrossroads eBlandi ngikhuluma nje ngiseGoli kungizwisa ubuhlungu ukuthi sikhulele egangeni wena owabona abafana abakhulela emlageni uhulumeni wethu engenandaba owakhethwa kwathiwa independence eZimbabwe is free. How can you be free abantu bakho begcwele ilizwe umhlaba wonke bethe chithisaka awukubala ukuthanda UK every continent has got a Zimbabwe but government has got nothing to do with it akanandaba nakho ujabulele nje ukuthi as long as Zimbabwe sele nabantu bezani sokufanele ukuthi alube iZimbabwe yatshintshwa kuthiwa yiZanu Land mhlawumbe kungenzeka kube ngcono kubo kubajabulisa lokho kubuhlungu kabi ngizwe ngizubuhlungu uma kukhuluma ubaba wesindebeleni okuthiwa ngugawule osendaweni yasetsholotsho la okwakuhlinzwa khona abantu kukhishwa abantwana khona eziswini kodwa nkosi yami umuze bangumsindo mpela ethi hayi ugovernment akafune kubuya abantu abangasisupportiyo kambe sekungathiwa ulenhloli kunabantu abazohlola ukuthi ukhethe lokhululekile kulethwa ama-supporters ezana kuphela bazokhulumana angithi bazokhuluma lokho abakusupportayo ukuthi abantu babulawe hawu kodwa ngiyakhala ngezwe lakithi bakithi ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, lanxa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisehla endaweni eziningi zakwele Melika, isigaba seFlorida sibikwa sibe lenani eliphezulu kuviki yona lesanda kwedlula. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa leli gciwane lehle ngesilinganiso sokungamachumi amabili lasithoba minembili ekhulwini 28% kunyanga esanda kwedlula. Kodwa ngasikhathi sinye isigaba seFlorida sibe lenani elikhuphuke ngokuyisilinganiso sokulichumilane 14%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Umumo ubumubi ngapha kanti abantu abaningi bebehlaselwe umkhuhlane lo. Kwaze kwavalwa indawo eziningi, kwavalwa imisebenzi, kwavalwa izikolo, bekunzima sibili. Kodwa hayi sokusiba ngcono sokusiba lokumehluko ngoba indawo sezivulwa ende bayakhuluma abadala khanya izinto zizatshintsha ukhanya abantu sibili bakhuthele bahlaba sibili bahlaba ende into enhle kakhulu ukuthi kabalahla ngamamask ukuthi bahle bakuchiye konke kwamamask lokhu ngokuthi sebehlabile. Angingeke ngisho ukuthi bonke abantu sebehlabile kodwa bona ababaningi lami bembabona hayi khanya sibili bakhuthele bafuna ukuthi into lidlule. Umumu umubi ngapha endaweni yeCalifornia bebebaningi kakhulu abantu abade bebanjwe umkhuhlane lo. Kwavalwa izindawo zokusebenza, kwavalwa izikolo njengazo zonke nje indawo umhlaba wonke nje kodwa sokusiba ngcono indawo eziningi sezivulwa abantu sebehlaba.
Kathesi nxa sikhangele kulodaba lolu lokuhlatshwa ama-injection baningini abantu kade bekhanya besiyahlaba siyazi ukuthi loko liqhubekela phambili lolu hlelo kodwa kuyini okubonileyo ngokuhlatshwa kwabantu bonabo?
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into yakhona enzima nje ukuthi ube kwazi ukuthi abahlabeleyo ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhona laphana bangaka abangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sibili bakhuthele bayahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask ayikalahli swa wonke umuntu nxa ingena ezitolo kumbe ingena endaweni okulabantu abaningi kumele aqabele mask so ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa.
Alo ke ngumnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa igama lokuthi MDC Alliance. Sokuqhamuka inkulumo phezu kokumela emthethwandaba kwayengumholi wabahluleli umnumzana Luke Malaba okwenziwe umnumzana Lavmo Maduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.